sange babe lethuba lokuthi baziphendule lezo zinto ebezibhalwe lapho ababanga lethuba lokuthi baphendule lokho kuyisicelo samagqwetha enduna uNdiweni. Ngokunjalo ke bazabuyela bayehlala phansi babhale ngendlela efaneleyo, baletha amaphepha abo bawase emagqwetheni enduna uNdiweni, bawase njalo enkantolo. Kutsho khona ukuthi kusihlwa nje sebekwenzile khona lokho njengoba inkantolo ivumelane nabo ibaphile ithuba lamagqwetha enduna uNdiweni aphikisananga laleso sicelo, athe kuphela kumele kukhunjulwe ukuthi kujahekile ukuba kuthoniswe ibheyili. Ngakho-ke umthethwandaba uthe kumele kuthoniswe ke leso sicelo senduna esebheyili, wonke umuntu abathuthisi kunye lamagqwetha babe khona ngaleso sikhathi kwenziwe yonke into ngendlela efaneleyo.
Kuzakuthiwa izizathu zokuvalela induna enkantolo bezingabonakali izolo, kuliqiniso na?
Izizathu zokuvalelwa kukababa uMdladla singathi irekhodi ngesiNgisi ibilokhu ingakaprintwa ukuthi ivele isetshenziswe eHigh Court, ibisasetshenzwa iyasize yatholakala. Ngolwesihlanu yasiwa ke kumagistrate ukuthi ahambe ayibona ayivume lokho kuthiwa yikusethifaya ukuthi iqondile, abeseyisa eHigh Court izolo. Konke lokho kakwenzakalanga njengokwesethembiso sakho ukuthi izabe isifikile emini ngo-2:30 emagqwetheni enduna uNdiweni. Iziyafika leyo rekhodi lezo zizathu ntambama ngo-past 4, kwenza ukuthi kubathuthisi bakahulumende zifike namhlanje ngo-10 lezo zizathu. Babathuthisi bakahulumende basebekhala-ke befike enkantolo enkulu ukuthi hayi, thina izizathu khona sizithole namhlanje asizilungiselelanga-ke, kasungazange ukuphendula. Ngakho sicela isikhathi ukuthi sikwazi ukuphendula, silethe izizathu zethu ukuze icala lithethwe ngokulandelayo. Icala elithoniswayo kukhulunywa ngebheyili, isicelo sikababa uNdiweni ukuthi aphumele ngaphandle kusathoniswa icala ngobubanzi balo.
Ubona ungani induna ilethuba na lokuhlawuliswa ibheyili ithoniswe ingaphandle kwentilongo?
Thina njengoZulu esikwaziyo ukuthi nxa ngabe kulecala umuntu elecala, icala liyathoniswa ngendlela efaneleyo. Nxa ngabe lecala icala liyathoniswa ngokomthetho welizwe, olesikhalazo adlulele kuzinkantolo eziphezulu. Yikho esikhuthaza abantu kuso sonke isikhathi ukuthi bakwenze. Nxa ngabe umuntu kungathoniswanga kahle wangasuthiseki, kuthoniswa enduneni kadlulisele kumagistrate court, okungasuthisekanga ngoko magistrate court eHigh Court, kuye Supreme Court, kuye Constitutional Court. Ngokunjalo asizisebenziseni zonke lezi nkantolo yonke le mthethwandaba ngendlela efaneleyo. Akulamuntu ofanele avalele ukuthi adlulisele icala phambili. Ngakho-ke yikho esikukhuthazayo ukuthi kungaliwa phansi abantu abadlulisele amacala phambili.